soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhla zikuthuma mabasa 2022 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba leyi siyayamukela ithatha njengokuthi imikhuleko yethu izwakele.
Abakubhizimusi lokwethekelelwa kwelizwe bathi ukusungula uhambo lwendizamthina yakwele Germany iEurowings efike edolobheni leVictoria Falls. Yona le iviki kupha ithemba ilizwe.
Kulokhu kuqalise impi ye-Ukraine le-Russia, izinto ezitolo intengo yakhona kayibambeki.
Ukuqonga kwentengo ezitolo kufika kusibanga esikude ngesikhathi uhulumende sekweze imbadalo yentuba zomgwaqo ama-toll gates, osekubangele ukuthi impilo ibe lukhuni.
Nxa ngingadobha nje iblinda indlela i-trend yakhona ukuba yi-neck-to-neck competition khona kuyana, hayi kuyinto ethusayo kakhulu.
Kambe kuyini okubangela ukuthi izigaba zemandebeleni zivotele ibandla leZANU PF kulamabandla aphikisayo? Liphuma lendaba, lithone lendaba, siza kuzwa konke lokhu. Amabutho akwele Russia ayethumbe inkampani yamandla enuclear abikwa ahlaselwa zinhlansi zamandla la irradiation. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lokwethekelelwa kwelizwe bathi ukusungula uhambo lwendizamthina yakwele Germany iEurowings lokufika edolobheni leVictoria Falls kupha ithemba ilizwe. iEurowings ifike okokuqala edolobheni leVictoria Falls ngemva kweminyaka embalwa kuyona le iviki ngolwesithathu. Kube lo mcimbi wokwamukela lindizamthina okhokhelwe umphathi ntambo wezokuthwalwa umnumzana Felix Mona. Ingcwethi zithi lokhu ngokwakuqala ukuthi imizamo kahulumende yokuhuga amankampani akwamanye amazwe ukuthi asungule amabhizimusi elizweni ephumelele. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls, umnumzana Kelvin Moyo, othi bayajabula ngokwenzakeleyo.
Indaba leyi siyayamukela ithatha njengokuthi imikhuleko yethu izwakele ekuthini uhlupho ekade silalo eVictoria Falls, njengoba sazi ukuthi kuyindawo ethembele kuzethekeli ezivela kwamanye amazwe ukuze thina sithole ukuphila lokuphilisa izimuli zethu. So isenzakalo lesi mfowethu uzathola ukuthi yinto ekade siyikhangelele, yinto esibona ngani ubungcono bethu lokuphila kwethu. Lemisebenzi eyayiphelele odadewethu labafowethu obaba bethu labogogo bethu ubona ngani kungaba lobubelo, kungaba lobungcono. So kuyinto eyamukelwe nguZulu wonke okuhlanganisela izakhamizi lama-business community engathi ama-stakeholders eVictoria Falls. So kuyinto esijabulisileyo kakhulu, esithokozisileyo ukuthi umhlaba loku usakwazi ukuthi kule ndawo ethiwa iVictoria Falls indawo elakho ukuthi izethekele zibuye zizobona umfula, zibuye zizobona na izinyamazana. So kuyinto enhle kakhulu, siyakubongela lokho okwenzakalayo ukuthi at least sokule ndlela ukuthi abasethekelela bebuya direct bebuya eVictoria Falls, not only in Zimbabwe but eVictoria Falls.
Kuyathembisa yini ukuthi sizabona ezinye indizamchina zakwamanye amazwe lazo zibuya khona ngapho e Victoria Falls.
Mina mangikhangele kulesi senzakalo esenzakeleyo mbona ngani kuyisenzakalo engingathi sizabisa iconfidence kwamanye amazwe akade kwamanye amazwe kumbe amanye ama companies akade engakhangeleli i Victoria Falls singathi njengendawo engaba indawo elungele ukuthi ibuye indege kumbe indizamchina ezinkulu ezifana nale ebuyele e Victoria Falls. So ukuthembisa ukhanya kuyathembisa sibili kungenxa yokuthi njalo even uhulumende ungani uthe wathi abazayo abasethekelelayo abalakho ukuthi kube lendingeko yokuthi kusamele bebe le singathi mandatory negative vaccination certificate ezakwenza ukuthi izethekeli zethu eziningi bezingabuyi ngenxa yakhonokho njalo kuyikuthi bebengakabi kwazi ukuthi lumkhuhlane usamemethekile yini but njengoba sazi ukuthi Victoria Falls especially eZimbabwe yiyo eyaqala indawo eyaqala ukuthi ichu ukuthi ekuhlatshweni kumbe ama vaccination ayenziwa aqala eVictoria Falls. So siyabonga kakhulu lokho kwenzakale and njalo kuyatshengisela sibi lokuthembisa ukuthi hayi abanye bayabezabuya njalo ezindizamchina zizabuya ngoba le ndizamchina so ndizamchina encane nenkulu yazo eyenze yanika iconfidence kulezi ezinye ekade zingakaboni iVictoria Falls as a safe destination ukuthi beze lezethekeli esizikhangele.
Umnumzana Kelvin Moyo isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls. Solukhweze imbadalo yokwedlula kuntuba zomgwaqo ama-tollgate. Imota encinyane isizabhadala amadola eZimbabwe angamakhulu amathathu $300 isuka kumadola angamakhulu amabili lamashumi amabili $220. Amabhasi asezabhadala imali engamadola angamakhulu ayisithupha $600 wona abebhadala amadola angamakhulu amane lamashumi amane $440. Lesi isibonakaliso nje kuphela sokukhwela kwembadalo lentengo osokuyinhlala yenza. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube yena othi izakhamizi ziyakhala ngokuqonga kwentengo ezitolo.
Kulokhu kuqalise impi ye-Ukraine le-Russia izinto ezitolo intengo yakhona kayibambeki. Siyakunanzelela ukuthi esikhathini esiningi intengo yomhluzi wezezimota ilomthelela kuntengo yempahla ezitholakala ezitolo. So ngokunjalo osokwenzakele ukuthi phose malanga wonke izinto ziyaqansa esitolo njalo abantu bekhakhamele abantu balokudana okukhulu ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo kakhulu izinto zokudla lezinye nje zokusebenzisa.
Manje bekhala kunjalo bathi kuthiweni
abantu bakhala ngokuthi imali esiyisebenzisa elizweni leZimbabwe izimdola ayilamandla ngalokho ke isisindo sayo siyawa nsuku zonke. Isifiso sabantu ukuthi ngabe imali esebenzeli eZimbabwe imali America US dollar kumbe nxa kungenjalo kusebenze izimali zakwamanye amazwe esakhelane lazo njengakonke kwakuqala kwakusenzakala ukuthi ekusebenza i-US dollar kusebenza i-rand kusebenza ipula ngoba esikunanzelelayo njalo kunanzelelwa izakhamizi ukuthi as long sisebenzisa i-multi-currency system umbe imali yakwamanye amazwe ndawonye ebhake ebasketini eyodwa le mali yakithi imali yakithi kayilamandla iyagajelwa ngezinye izimali ezilamandla khona kwenza ukuthi abantu abahola imali yeZimbabwe njengoba sonke sizihola imali yeZimbabwe imali yakithi esiyihola isuke iphela amandla masinyane ngoba iyabe iqathaniswa lezinye izimali emkambi kakhulu emkambo omnyama khonokana kwenza ukuthi abantu basale bephethe amaphepha angasebenziyo ngoba imali yelizwe isisindo sayo siyadilika nsuku zonke. Ngikhuluma nje abanye sebesithi 1 US dollar isiku 300 ezimdollars emkambo omnyama khonokana kuveza ukuthi isisindo semali yelizwe lakithi siyagugudeka njalo sibalula ngamalanga ngamalanga.
Ungasipha imizekeliso nje emlutshwana yokuthi intengo
isikhwele okunganani njalo kuyini okukhwelile
intengo yezinto eziningi ezitolo ikhwelile ngizagxila kakhulu ezintweni esizisebenzisa nsuku zonke singakhangela isinkwa isinkwa uyasithola between 280 zimdollars kusiya ku 300 zimdollars emalangeni besiyi 240 khona kanye sokutshengisela ukuthi kusiyabamba iviki ezayo kumbe inyanga ezayo eka May ukuthi mhlawumbe abantu bazele sithenga bo 400 ngoba ngendlela esikhwela ngayo kuyethusa isizathu abantu abanengi embesivelayo ukuthi eUkraine lapho kade sithatha khona ingqoloyi kulempi into sikhangele futhi impuphu ikhwelile kakhulu isikuma 1000 and something ama 10 kgs so konokana ngezinye izinto esizisebenzisa nsuku zonke phinde ukhangele cooking oil i 2 liters isikuba 1100 zimdollars konokana kuveza ukuthi impilo yomuntu eyansuku zonke isisiba nzima ngoba izinto ezisebenza nsuku zonke zona zenu ziqambayo singabalike ipetrol ngenxa le diesel ngoba as long ilokhu iqansile ikhona phaa lapha ekhona kusho ukuthi izinto ziyahlala lokhu ziqansa ngoba izinto eziningi zifuna ukuthi kusetshenziswe yona idiesel lepetrol ukuze zifinyelele ebantwini
umnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association abikwa esesuke kumkampani yamandla enuklea eChernobyl kwele Ukraine. Iziphathamandla zakwele Ukraine zithi amabutho la akhanya ahlaselwa zinhlansi zenuklea irradiation okungaba kubangele ukuthi asuke kule ndawo ngesiphangiphangi. Kodwa uhulumende wele Ukraine uyavuma ukuthi amasosha kwele Russia asesuka sibili kundawana zentshonalanga yaleli lizwe ezijiyeneyo. Lanxa uhulumende wele Russia esithi usefeze injongo yakhe ayijongile kwele Ukraine yikho esesuka uhulumende wele Ukraine uyakulandula lokhu esithi amasosha eRussia asuka ngoba esenqotshiwe empini le esilenyanga yaqala Isikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Upapa wesonto yeRoma uPope Francis uphakathi kokwethekelela ilizwe lezihlengeni eleMalta. Lolu hambo kwakumele upapa alwenze ngomnyaka ka-2020 kodwa waludlulisela phambili ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Intatheli zindaba yakwele Ethiopia esebenzela inhlanganiso ye-Associated Press eyetheswa icala lokusakaza ingxoxo ayenza labahlamuki uze wakhululwa. U-Amir Aman ubevalelwe okwenyanga ezine engakathoniswa kodwa ukhangelelwe ukuthoniswa kunsukwana ezilandelayo. Ngokwezemaphandleni
Lamle landwandwe
Lamle
Lamle landwandwe
Lamle
Lamle lwamshweshwe
Lamle lanampawa kuwembula
Lamle landwandwe
zezasemandebeleni sezikhala ngendlala kulandela ukungani kuhle kwezulu okuthiningi lezilimo zithile uzulu wasala engavunanga lutho kungakho usesabela ukuthi uzabulawa yindlala nxa uhulumende engangenelanga uAlbert ube usipha lolu daba ngokugcweleyo esegwanda.
Izakhamizi esixoxe lazo zithi lonaka ongalimanga lolimileyo uyafana nje ngoba engekho ozavuna emasimini kulandela ukoma kube khona. Omunye walabo abalime wangatholi lutho ngumnumzana Gabriel Moyo oyamawane kwanda South odibe ludinga uncedo lokudla.
Akula umuntu ophumelo lutho emasimini kufile kuchile indlala engelajodo engelakhabe engalani uncedo luyadingakala kakhulu. Kuyaluwa uhulumende uyananzelela abantu sibili wonke umuntu wathola ukudla ngoba lapho kwa 13 akula umuntu ozuzileyo abantu bonke bayakhala isimo sibi kakhulu kwahle kwacha kwaphela wonke abakithi asakwazi ukuthi kati abantu babambe ngayo.
insiza lakho bakhala ngendlala nangu nkosikazi Matilda Dube uvukola othi kuyadingeka ukuthi le nhlanganiso zakwamanye amazwe zisize ngokudla
lonyaka bekukubi emasimini abanye khona le hlobo vele abazange balidle kusadingakala ukuthi uhulumende abambe ngamandla sibili iMath South live layilaluthwa emasimini akulalutho siyaludinga uncedo lokuthi ngabe kuyavunyelwa la ma-donors asisize ama-donors angasisiza la uhulumende athi social welfare la ma-donors la esiza idobha 1-1 langapha langapha kuba ngcono ngoba omunye laye angathola omunye laye acuphela omunye ngomgano kunzima lokhu esibhekane lakho.
Umnumzana Trimon Pofu ePlumtree uthi umkhuba wokwabelana ukudla ngezombangazwe kumele uphele ngoba iningi lizabulawa indlala lonyaka nxa ungaqhubeka.
Uhulumende ame udaba lwakhe luba lwenzayo bathe solokubana umuntu omele athole ukudla ngaphansi kwalezi nhlelo umele ebe ngumuntu webandla elithize engathi mhlawumbe ibandla lezanupif ngoba yile lidume kwezinto ezifana nilazenezo njalo yile eliqhubeka lizinza ezigabeni ezishiyetshiyeneyo. Uyathola ukuthi akufunakala ukuthi ube le khadi lezanupif ukuze ukwanise ukuthola ukudla lokho. So ngokubona kwami kufuze ukuthi ngawo ukudla lokhu kuyafinyelela kuwe wonke umuntu, abantu bazafika ngale ndlala enkulu kakhulu.
Ukhansela kwa-2 eKwala North unkosikazi Zolibanzi Mpofu laye uthi akubanga lesivuno ematsheteni kungakho kuyadingeka ukuthi uhulumende engeze inani labantu abaholiswa ukudla
emasimini kuchile. Asikhangelelanga sivuno vele, ngathi ngikhangela nje amawadi wona la khonapha agoqela uward 1 ward 2 ward 3 ward 4 ngathi nje itshetshe lonke konakele kakhulu. Yebo kambe i-social welfare iyaholisa kodwa icuphe inani elilutshwane kakhulu. Uyasebenza kawusebenzi isimo esikiso sibi kakhulu. Silesifiso sokuthi ngawo uhulumende uyangenela kakhulu akhangele labo abangaholiwe abangatholi lutho abancedise ngokudla.
Amazwi kamampofu agcizelelwe ngukhansila kwa-13 eKwanda South umnumzana Miklas Ndlovu othi abanye sebephila ngokucela ukudla kulaba abahola ukuvela kuhulumende.
Akuvele abaningi abe bebhaliwe basele bephandle ngoba bathe befika bathi bona bazathatha begcwalisela nge-16 nge-village kuphela. Manje inamba eningi isele sibili bayakhala abantu okwalo nyaka mbona kungekele ukukhangelisiswa kakahle singaba khona izidumbu akula nto enhle sikhuluma senze nje abanye sele dependa kubona laba abaholayo uhlathi nxa ehola asathe buya bese bebuya ngemgano abantu bezocela. Hayi kubi kakhulu
lanxa iningi lezakhamizi belilimile lapho izulu liqala lithe selikhangelele isivuno esihle umumo womkhathi waguquka kwathisa okudale ukuthabalala kwezilimo kwathiya uzulu ebhekane lendlala enkulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Ngidedele eceleni kancinyane ngilithi ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Preziya Ngolube umsekeli ngamkhokheli webandla lezombusazwe ele Freedom Alliance. Sicubungula uhlelo oluqhutshwa lugatsha lwabesifazana kuleli bandla elokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota sokulungiselelwa ukhetho luka-2023 njengoba bebalutshwana ababikwa bevotile ukhetho lwama-by-elections olusanda ukwedlula.
Abantu ibe phansi kakhulu kukhetho lwabeludlulileyo sibonile ukuthi ngono sokuqinise ngempela abantu bakwazi ukuthi baregister before ikhathi okuba-2023 ngokungahle ukuthi uregister manje ngoba kungakhathwa off kusho ukuthi siyavota ngo-2028. Siba lama-meetings omama abahlangana labanye omama ku-encourage omama ukuthi baregister ukuvota.
Siyabona ukuthi inhlanganiso eziningi ziyakuzama lokho kodwa amanani lokho ephansi. Lina liyenza iphenye njalo imizamo yokuthi abantu bebuye ngobuningi babo.
Imizamo esiyenza yikhona lokho ukuthi sifundise abantu, abanye siyabafundisa ukuthi balanda emakhaya, sibafundisa ukuthi ukuqakatheka kokurejista yikuphi, ukuthi ma kuyikuthi ungarejista ungavoti izwi lakho alingeke lizwakale. Khona kuliqiniso ngempela ukuthi abantu bakithi abaningi abalazo incwadi zokuzalwa and besingakazi imbalo uhlelo kodwa sikubonile kusenda
Amalungiselelo eliwenzayo kathesi wape awukhetho luka 2023 awebandlaleni liyancintisa yini kodwa ungathi ibandla lakho liyananza yini abesifazane lingababeka yini ezikhundleni zokuncintisa la kwezinye eziphezulu ebandleni kulona lolu khetho ludlule ungathi libona ingani bebebalutshwana yini abesifazana njalo kuyadingeka ukuthi bengezelelwe kumabandla wonke
yebo bebebalutshwana kakhulu sihlale phansi sakhangela ama-statistics abomama abangenele ukhetho baphansi kakhulu basikhangele inani labo baba abangenileyo labawinileyo baphansi kakhulu sikho sicabangayo ukuthi siwu-Freedom Alliance kumele singezelele isipace sabomama ku-politics babekwazi ukuthi labo bayabala ku-politics njalo bangenele ekhethweni ngobuningi njalo sikhangelele ukuthi sigqugquzele omama njengoba beyimajority ukuthi bavotele umuntu ongumama.
Leyo bekuyingxoxolo Nkosazana Pressure Ngolube, umsekeli ngamkhokheli webandla lezombusazwe ele-Freedom Alliance. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba sixoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube ocubungula ezombusazwe. Ungasela ukuthi ubone njani ukhetho olwedluleyo ikakhulu nxa sikhangele amabandla ukuthi enze njani ezigabeni zeMatabeleland?
Ukhetho lolu olwenzakeleyo ngilubona lusiba lukhiphe impumela ethusayo ikakhulu nxa sikhangela eMatabeleland iZANU isenza ama-inroads amakhulu okudinga ukuthi amabandla aphikisayo kumele ake ahlale phansi akucubungule. Of course kuma by elections vele yona ijwayele ukuthi yenze kahle iZANU. Nxa ngingadobha nje ibhinga indlela i-trend yakhona ukuba yi-neck to neck competition khonokuyana, hayi kuyinto ethusayo kakhulu leya, kuyinto ethusayo. Kodwa bese sibonga abantu bebhinga ukuthi loba kade bethengwa ngani, bethengwa amabhasikili langani, kodwa bavote batshengisa ukuthi khona iZANU ayibaphathi kahle. Siyabona.
Kodwa siyabona ukubana isigaba esifana lebhinga lapho kade ibandla leZANU PF linqotshwa kakhulu liphose
isigaba lesi siphose sathathwa sibilizana uPF la nxa inqotshiwe ngamavoti amalutshwana kungakutshengisani lokho
ye lokhu kutshengisa ukuthi khona abantu sebelalokhu sebelentolo ngokuvota bevotela iopposition ngendlela bebesenza ngayo sebeze ngoba into le isithethe isikhathi eside sebecina bengathi kabasaboni ububi bezanu kusho ukuthi ngathi abasabubonike ngendlela lokhu kuyatshengisa ukuthi u-2023 uza kuba yingozi kakhulu ngoba siyazi ukuthi izanu empumalanga kwelizwe vele lithi linanxa i-opposition ithole nxa i-1,000 yonike le-35,000 so ke nxa ngapha isiza kusiba ngutshiki lobhanqa kutshengisa ukuthi akusamanga kahle kwabaphikisayo kuzamele ukuthi ngabe kuyavuma ngendlela thina yabe Freedom Alliance sihleli sisitsho ngayo ukuthi kumele sihlaleni phansi sikulungise sibone ukuthi sivota njani ukuvota kasi ukuthi sibe sebandleni elilodwa sisemabandleni amaningi nxa senze kahle sivotele ebasketini eyodwa kungasiza okukhona kuyethusa kakhulu babakhali
khona etholotho esibona ibandla lezani PF linqobile kungakutshengisani ukuthi abantu betholotho bona beyingabanye abahlaselwa umbhuqazwe wegugu rawundi kodwa siyababona nanku bayavota bevotela ibandla lonalelo elegugu rawundi utheni wena ngalokho
etholotho ke ngibona impawu engingathi zimbaxambili ufakwe umuntu wesimama engingathi khona ngumuntu ongumama kumbe umuntu wesifazane abantu besifazane indlela bebebalutshwana ngayo ibivele ingamanga kahle so kufakwe yena bebefakwe bebalutshwana bawini ileyo ababe balutshwana so nxa kuwine yena kwabanye ikakhulu abamela ezabo mama ukuthi balinganiswe labesilisa kuba ngathi kulendlela esingathi kube positive ngayo okwesibili bavotele umntwana owetholotho loba kuyikuthi ube kuzana soke khona khona ke kuyasitshengisa ke futhi ukuthi itholotho ibile yinye ilokhu zeni candidate lomkantsho kakhulu ubaba uNganuni Sibanda kuyatshengisa futhi ukuthi abantu abasakukhangeli ukuthi umuntu abamvotela umbani baphonga uvota nje kusho ukuthi kuphonga uvotwa njalo anti abona ukuthi izanu kuyabe kwenziwe i-vote buying kuhanjwa kuphiwa abantu khona panizinto kube lokuthi umuntu lo-ke ngumuntu owesimame so ke kuyasitshengisa ukuthi umsebenzi okusamele wenziwe umnengi njalo abantu ngathi kabasavoti njengesikhathi sika-1999 futhi abantu angibasoli kangako ngisola inhlanganiso eziqhamuka nsuku zonke sokuphumela sisicucu sale kwaphuma lesicucu sale abantu sebelentolo endabeni ezokuvotela ilokhu ze bevota ikakhulu sitsho ku opposition ngoba i-opposition yiyo elahlekelwe ngibe sengiseqa ke mfake okwe appwords ukuthi nxa i-appwords e-town ivotela izani kuyatshengisa ukuthi kubi phambili siyabona
lo ke ngumnumzana na Nhlanhla Moses Ncube ocubungula ezembusazo ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo okuvikezayo kuhlelo olufanayo. Savume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela abakubhizimusi lokwethekelelwa kwelizwe bathi ukusungula uhambo lwendizamtshina kwele Germany Eurowings okwenzakale kuyona le iviki kupha ithemba ilizwe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni isikhathi sinye kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.